Isinqumo senziwe ngumantshi uBongani Ndlovu obemelwe nguJustice Nokuthula Moyo othe kusobala ukuthi abameli be-CCC lamanye amabandla baphanyeka amaphepha abo isikhathi esijayele ngakho-ke kumele bangancintisi kukhetho oluzayo. Lokhu kukhomba ukuthi umphathintambo wezemali uSiqutsamfundo uMthuli Ncube ulakho kungena kudala lephalamende engancintisanga e-Cordry Park kanye lomnumzana Raj Moti eBulawayo South. Umnumzana Ngqobizita Ndlovu ligqwetha belimele abalitshumi nambili abamangalela amalunga e-TBC ngokuphanyeka udaba lolu emthethwendaba waphezulu ujabule okumangalisayo.
Aso ndaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esikuthi i-Electoral Act awulandelwanga kuhle ngoba nominating officer ngalelo langa wathatha amukela amaphepha ama nomination papers yona i-court isivalile after 4 PM. Indaba yona le se-court ngitsho le judgment akulani lezo mbangazo kodwa kumayelana lezokhetho.
Enye inkokeli ye-Citizen Coalition for Change koBulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uzonde kabe ngesehlakalo lesi esithi umkhokeli webandla lakhe uNelson Jamisa nguye wadala lolu hlubo.
Saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures. Ngisola yena ngani ngoba nguye ukhetheka kuzamele asitshele ukuthi uzabusa njani ilizwe kungelaBulawayo. We need answers.
Omunye layo okhithiweyo ukuthi ancintise ngumsekeli kamongameli webandla le-United Zimbabwe Alliance umfundisi uFrank Mhlanga obencintisayo eBulawayo North kubameli bedala lephalamende usebuhlungwini obukhulu.
Bangikhuphile lami. Yingcekeza nje le yidoti kuyayangisa lokho, kuyayangisa kakhulu ukuthi singaphiwe i-fair ground. Ayikho fair le nto yenziwayo.
Igqwetha likamfundisi Mhlanga lichasisa ngesinqumo sikamantshi.
Kamangu uThafaza Chumsaro wade emele uFrank Mhlanga silusizi nge-judgment esiphiwe i-court namhlanje. Ibizo likaFrank Mhlanga kuthiwe lona kumele angalifakwe emaphepheni ama-candidates ama-elections ka-2023. Okwamanje sisamelele ukubala i-judgment ngokugcweleyo ukuze sibone ukuthi sithatha siphi isibanga esilandelayo.
UNkosazana Fazai Mahere esikhulume sebandla le-TBC uthi bazaphanyeka udaba lolu edalele Supreme Court nesiphangiphangi. Kasebenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu labakubandla le-TBC asebekhitshiwe kukhetho lwamalunga edalele lephalamende bemele ibandla leli. Idala le-Supreme Court lilahle isicelo sikankosazana Linda Masarira esokuthi kumele ancintise kukhetho lukamongameli. Wamisa ukwenza lokhu kulandela ukwethulwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission eyathi waphuza ukuphanyeka amaphepha akhe e-nomination court. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court eHarare namhla ulahle udaba le-TBC lebakade bezama ukuvimba abancintisa besebenza igama lalelo bandla bengakhethwanga ukuma double candidates. Umnumzana Thinathi Zinto ligqwetha abelimele abalitshumi lanye 14 okuthiwa ngama double candidates.
Iqondileyo akhangele ukuthi umthetho uthini. Umthetho uyiko konoku akuseyebuyeleki emuva njalo akutshintshi.
Enye inkokeli yebandla le-TBC umnumzana Jameson Timba usola isinqumo lesi.
Sobala ukuthi indaba zombusazwe kumele zilungiswe ebhokisini ukuvota ingasoze sikuvume ukuthi noma mbani kumbe ngumthetho wokhetho kumbe lidale lenkantolo lisikhethile abamile.
Igqwetha lehlaziya zombusazwe umnumzana kucacaphulu uphosela umbono wakhe.
Baphuzile ukuletha amaphepha abo e-nomination court ngakho sebephumile ekhethweni okusho ukuthi ibandla le-ZANU PF selizangena ngelikhijini ngoba abantu asebe-opposa nabantu abangenamaphathi amakhulu angakhontesta ukuzwayo. Abantu bazinika amakhwapha sibone ukuthi kuphambanezeke ngapho ukwenzela ukuthi kusaza ngoba phela ule 1 week ule 2 weeks almost yokufayela amaphepha ufayela ngelast minute sesibonile ukuthi yinto okungamelanga sikhuthaze kusaza.
Ibandla le-ZANU PF lalile ukukhuluma ngesinqumo lesi kodwa izimoto zabo ziyabhotabhota edolobheni lakoBulawayo bayathithimba bethi sebenqobile. Ngimele 27 ikamela mngenza Jesus Banda.